Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho elizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho bahle bavele azange babuze bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambizeli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi yekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba le-Herald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulomsebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo, iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehlupheka ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe egula lambona ukuthi hey wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lathi sazwela wafly away eChina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa yama-sanctions mina nawe emazigula ngezikwazi ivini ukuya eChina ongela ama-sanctions khona but imali yabingekho uzoyithola kuphi imali yokuflya uye eChina khona la nto uyabona konke lokhu ama-sanctions ane-effect so hayi njenge-opposition kumele igovernment sithi busani kahle kodwa njalo kuphinde sithi hayi khuphana ama-sanctions acelwa yithi yithi njalo sesicela ukuthi lwakhuphe ngoba awatshayi bantu abadala atshaya thina
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama-sanctions awabekwanga libandla le-MDC Alliance njalo izijezo lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho welizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo i-corruption. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini i-sanctions liyawafuna na ama-sanctions ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-west ukuthi ifake ama-sanctions thina umbuzo lowo ayisithi esafaka ama-sanctions njalo ababuzi izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana owubuswa ngu-Adolf Hitler nomsolini lo Stalin Joseph lo Robert Mugabe yiko ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabaningi uhulumende okhethwe ngabantu uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa
kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetholo hatshi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezanu liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izanu PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and le constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokho khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxelaye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezichovisayo ezithwala abantu eShangani Mine zibalethe emgoqweni eTyman Road. Then bekule enye imota kaDisebus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgoqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho nasasesehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithindita eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Wathi yena abantu laba nisuka eShangani Mine bambhadale $10. Abasangelekanga change yami sebenzethele le phone. Uthe sakhuluma imoto yana yahleba isiphendukile. Khonapho bahle bavela azange babuze bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngingathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elimkalakathe elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngase ngivuka ngeqake lami ngamsunduza wawela emgoqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni khongane kobuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi bathathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe izidlova nje esezikhona ezigange enxa sesicoxoxo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesi-attackwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okhani ukuthi kulo lomuntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba enjongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kula bade beme phandle emgoqweni laphayana lalaphaya okuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kabasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwele igazi ngoba bengibleeda ngayondlebe, igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusahle saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane. Imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lonkosazana Thokozani Khube ukuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Monzora loMorgan Komiti labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye yiZanu PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhu. Isitha sethu sinye. Esikade sasihlupha from 1980 iZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka kade. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze ikulungise. Akula makliniki, akula mgwaqo, ayikho nje i-development ekhona. Into ekhona eZimbabwe ludubo. Udubo nje into ibonayo ibhalwe ebusweni babantu. Abantu bazwela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-check-a ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe. Kodwa nje into abaziyo ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu. Ye, salibonani salibonani basakazi abahle kukhuluma lo ngwenya la eGoli ngokusebenza la ngokuzama empilo. Siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlale singabaphileyo. Ndingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa ngaphambi kokuthi ayikhuluma ngama-sanctions lawa ethi abawasuse angaqala asuse ama-sanctions lawa wabafakela abantu bezimbabwe yena nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions lawa. Bengavula ukwenze ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezano PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe segugile behambise ukukhuluma amanga. Abantu bahlukunyezelwana, abantu baboshelwana, baboshelwana abantu be-MDC, baboshelwana abantu. Ungakhuluma kabi ngezano PF sokumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshwele ibheyili. Akukho right lokho. Vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions. Afake amanye ama-sanctions phezu kwala akhona. Angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo. Abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona loyo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza iZimbabwe ihlupheke. Into eyenza abantu beZimbabwe bahlupheke namhlanje yiZanu PF akuso ma-sanctions la abafakayo. So lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu. Akunazibhedlela, akunamgwaqo, akunalutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu. Ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile. Kodwa into okufanele liyazi maZimbabweni amagumbi abanomhlaba yikuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ubhekile. Ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto. Yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe. Abayeke lana into yabo abayenzayo leya. Abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha. Ngiyabonga.
Njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugurawundo yakhe. Thina maNdebele siphelile, abafowethu babekho, okhulu labokhokho bethu bafile, asibazi ngenxa yakhe. Esesithi yena uzayenza uzagubha abantu ebangcwabe kutsha, vele kwaba lo mthandazo ngemva kokufa, ngaze bagubhe bafake kutsha, sizobabona ngaphi thina? Uyadeda lo, uyasijwayela. Vele kona kahle kahle aluba abantu baya ngami ngengqondo engilayo. Vele iZimbabwe uyaqunywa phakathi. Amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le. Thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli bale lithi Zanu vele liphambene le. Abantu bezanu laba zanu le vele akula into abayenzayo. Bagijimiswa kwelabo isayidi ngobushona babo. Ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili lona leli lizwe eliyi-1. Ngoba ngale harale baphile yabo nangakwafelika la ngqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli le Studio 7 siyabona. Mbona leli bandle libusa leli liphezu kodaba lwe-ground kalibusi. Liphezu kokudinga abantu ababulawayo alikhulu ukuthi kwabulawa abantu bayi 25,000. Abanye baphoselwa phakathi kwemgodi ezimayini. Lizabakhupha njani libangcwaba, lizabona njani ukuyakhupha laba bantu abaphoselwa phakathi kwemgodi wezimayini. Ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu. Alwa abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela ama petrol la abantu. Akula mumo into yabo kwenza abahambe behlala emzini yabo. Bheke ukuba bezobuya besigebhe besikhe abantu bafile besenzela idoti into esizondile kakhulu bangakhulu ukuthi ngadoli asifuni ukuyizwa ukuthi indaba.
Yes, akubona umsakazo omuhle. Ngibingelele nani balaleli. Siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla. Sicela liqhubekeni kwenza. Sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa. Hayi, into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa. Sizame phela nathi ukunquba lelo qembu elabo sakudala elingelancede elingayazi into eniyenzayo. Zama ukulikhipha. Mamelani bani bakithi, ake nizame shuwa ukubambana, nincedisane, livisisane. Akukho okwedlula lokho. Manje niwenzile lokho, nizokwazi ukunqoba. Khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa. Kambe kulungiswani from 1984 singazalwa nathi. Saze safika ama-90s sazalwa. Manje sesingamadoda nathi sesingakwazi ukumisa imizitho. Lokho esisokola kangaka. Ay 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 uyamthinda umdoda lo akaphume kanti kahle kahle vele imvuti lombane ngoba phela angazi ngizwe umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwe bekhuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle imvuti lombane vele ngiyabuza khona bavuti lombane okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esilala khona apha kwele South Africa amantombazana ay ay ake nimeni ukuthi sifika manini ngempela yikani ufika nifaka buhlungu shuwa kambe umuntu uzamthola umuntu ethu namadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani nibone amagrosi ayibuya ekhaya nyabe nithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibhaqa ucabanga ukuthi ukuthathaphe hayi 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 angibhlame nina badala kodwa ngibhlame abona labo sisabakwenzayo lapha imbi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi vele amashona ancane kulani amalokali ancane kulani ngoba nina mandebeleni ngobhondo yathi nje anifuni ukusenzela le bona basenzela everything esifuna abanye enzela kangigcina hey wena umuntu uzokugcina usiyogcina kanjani ngakuloboni wayengamtsheli ukuthi kuqala evila yini liyakubhadana kuloboni ethi uzokugcina ngisazofaka osisi ngiyanitshela qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahlokande kodwa nisazofa gcine ngani majida hayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki lento yawo every day every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele igasi wakhona lithi hayi kunzima lokhu ake niuyiyeke nani madoda kanti mbuzo wamuntu wayi ningahambile kwenza khona fana yini ezwendini uzomosha ngapha esa manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda hayi fork off mani kanti nto
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika mnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu ikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo ezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza sithama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempila kahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathakula abantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohle ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihloba hlala lazo ngkhaya kusuka kube ledubo yikho nje sisengozini kulelizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igcikwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongi ukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi sikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Ikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Ngikho-ke engitshoyo ukuthi oqathele kuphela ikulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajele sebefuna bani intwana zemalokishe, mabesibona bathi eta eta skubare, mabesibona bathi eta eta skubare. Bona all stars njalo fake dobe, still gonna handle business, bazo catch my feelings, bayazi mina meli logish, bastile bangkwala nginkomish, ito chera bas no fish bon, bangizwe ku radio, bambone ku video, manje sebelandela, bambizwa ngobuti madlisa, njenge Twitter bonke sazoba handle, look and you push up from the days of my connect, lahlela ma rhyme even sesikolweni, landela badala ngangena follow manje yisikhathi sambona sesikhalet, escalate. Bon, intwana nesithunzi, yonke inyaka nyaka ibuzwa kimi, yeah, mina vele yamepesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna bani intwana zemalokishe, mabesibona bathi eta eta skubare, mabesibona bathi eta eta skubare. Bon, mthengi qala lokhu bebenqala, manje sebethi ngubani isikhokho sebenkamba. Bona bebethi mina ngiyaqanda, manje sebethi ngiyashisa ngoba ndahlela inamba. Bona ngifake igasi emephini, amayelo afunga ubuye elokishini, bathi bagcwele ngestampa njalo siphethele vibe, batele ukuthi bengeza soplome costume. Ngiyabona bafisi ukusikhiphi salathi, abanye bafisi ukuringa njengathi, abanye bafisi ukutreka njengathi, batele bazothwala ngegasi. Bona intwana nesithunzi, yonke inyaka nyaka ibuzwa kimi, mina vele yamepresera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebethwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna bani.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.